sisakuzwa sisakubala kumaphephandaba ukubana amakhansili lakho sisizwa ukuthi layo yethu ikhansili yakobulawayo bathi sebeqalisile ukubana akhansili ezikweleteleyo esingakakubona ngoba sisikhangelele sonke ukuthi besiza kwemula izitatiment inyanga ezitshengisa ukuthi abantu silani lapho umuntu asizabona khona ukuthi sezasukule ngeqiniso kumbe hatshi kodwa abantu ngobuningi babo indaba le bayemukele ngenjabulo enkulu kakhulukazi ikakhulu thina-ke njengomhlangano webura sikwamukela sibili ngentozo enkulu ngoba kade sakhuluma ngakho kusasikhona le qalisa ukusetshenziswa imali zasemzini lezi ngo-2009 sake sawutshaya lo mkhankaso omkhulu sibizela u-Daily Bantu akuke kukhangelisiswe kwesulu abantu bebaqalise kakutsha bonke besukela ngoba kukhulunywa ngemali abantu abazingelayo so-ke naso kusenzakala sokusuka yile ndlela sibona nje soyikhona kuyikuphendulwa kwesikhalazo sethu esakhala ngaso way back in 2009
bake bakhonona ngokuthi kuzabathwalisa nzima ukuthi bebhadale labo indleko zabo nxa izakhamizi zingabhadali
umbuzo omuhle ntombi endala nxa sitatele isikwede sakho kusukusela ngo-2009 evele lingasibhadalanga besikuncedisa ngani ububhadala ziphi indleko ngaso leso sikwelete singabhadalwanga imali ongakusetshenziswa ukubhadala indleko yimali ekhutshiweyo engakhutshwanga ivele ilokhu ihlezi kumpela ulokhu uyikhangele ephepheni ukuthi nangumuntu lo ule $5 yami kusasa ivuke siyi-$7 sasivukisa i-$10 ivele ikuphathisa ngani kayiphathise kangalutho imali evele engancediwe but imali yabo lokhu ikhanya phela ephepheni ozitshedwe na ngile mali kodwa uphuma imali wangelawo asiboni ukuthi ikhansili lokhu ongayikhathazangani yona into sofanele ikhalele sofanele kube lokukhuthazana ukuthi abantu baqalise ukubhadala okuna kule kuphela into ezinyanga zonke lezi mali ofuna abantu bazibhadale balwise ngamaebethatha leyo mali bayisebenzisa
la ukuthi abebandla le-m d c sithi umnumzana Chombo wenzela ukuthi amakhansili abo ihluleke
thina njengezakhamiza silani lezembangazi ukuthi ube nothini thina sikhangele ihlupho ezikhangelene la bantu ukuthi abantu bathwele nzima kahle njalo silohlupho olutsho oluthiwa kumbe lubuye ekhathesi ngama-election ngalo lohlupho kade lukhona thina njengabameli bezakhamizi kade sikhuluma ngane pose ilihla yonke sathi abantu bathwele nzima ngezikweleti lezikole service providers lapho kulobuzima abantu abathwele nzima balezikweleti abantu kabalala abantu bale mikhuhlane ukukhwela kwama-BP i-stress izimanje okudinga ukuthi zikhangelwe lazo sikhulume ngabobesaabaemdlela abantu kade bakhala ngobupeti bezikhwela akubaphilisi kuhle njalo kayishiyo ntando yabo kuyikunzima okubukhona obakhalla bazongoku ukubana